y se pongo a rara y África,
Umbukeli webandla leTripuzimu uMnumzana Nelson Chamisa utshela abalandeli bebandla lakhe ukuthi senqobile ukhetho oluzayo njalo abantu kumele bebone ukuthi bavotela inhlala kahle.
Tikuya negambeni sithi tuda kusarudza hurumende yemunhu wese, mutungamiri wemunhu wese, mupenyu wemunhu wese, ikonomi yemunhu wese, ivhu remunhu wese, rugare rwemunhu wese, mari yemunhu wese, dzidzo remunhu wese,
bandara remunhu wese, kurarama kwemunhu wese, umsebenzi wemunhu wese, inkululeko yomuntu wonke.
Kuvele phambili uChamisa esithi umbuso wakhe awusoze uthathele abantu umhlaba. Uchamisa uthi lanxa kulabanye abancintisa besithi bengabe Triple C balanqotshwa ngoba bathengwe iZANU PF. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa layo ubeke ugudu ekhankasela ukhetho oluzayo utshela amalunga ebandla leli uba kuningi osekwenzekele ngakho ke kumele abantu bamvotele ngobuningi babo bekule nkulungwane lenkulungwane zabantu emhlanganweni lo. Ilunga leZANU PF uMnumzana Khulekwashe Musaka uthi ibandla lakhe lizanqoba ukhetho oluzayo.
Kusegcekeni ukubana ubaba uMnangagwa uyawina, osekusele ukuthi sikhale ukuthi uwina ngemajini enganani kodwa hathi usenqobile. So ngomafitshane sithi ukukhankasa kuhamba kakuhle, kuhamba ngokuthula, kulokubambana okumangalisayo ebandla leZANU PF endaweni eziningi ezijiyeneyo. Izimoto zethu ziyagijima phansi laphezulu, bayagijima ama-central committee, bayagijima ama-NCA, bayagijima ama-provincial member ethu, bayagijima i-DCC yethu, wonke umuntu uyagijima ekampeni, ama-senator ethu bayagijima. So kulokubamba nokuthize ebandleni leZANU PF.
Abebandla leZaphu United Zimbabwe Alliance bathi labo bayabhotabhota becela ukuvotelwa umkhokeli webandla leZaphu uMnumzana Sibangelizwe Nkomo uthi basebenza emphakathini.
Siyabhota indawanyana yonke, sikhangelele ukuthi sibhote ilizwe lonke size siyefika khona eManicaland leMashonaland West lapho esilama candidates amakhansil khona. Yikho-ke sibhizi sibili ngakho lokho. Udubo nje esihlangane lalo olukhulu yikuthi kasisenelisanga ukuthi sifake umongameli ukuthi ancintise kuzihlalo sikamongameli kungenxa yokuthi imali yasuka yabankulu kakhulu le eyaqanjwayo izeki.
UMnumzana Frank Mhlanga, umsekeli omkhokheli webandla le-United Zimbabwe Alliance, uthi bathakazelelwa nguZulu.
I-UZA iyaqhubeka ngomkhankaso wama-campaigns, siqhubekela phambili senza konke silungiselela ukuthi sinqobe kulolu khetho luka-2020. Siyenzeni konke ngokuthula, kungabi lodlame, konke asikwenzeni ngokuthula, sithi no to violence.
UMnumzana Effie Dlela Ncube olandela imikhankaso equtshwa ngamabandla wonke uthi kuningi okuthenjiswa abantu lonyaka ngesikhathi sokhetho.
Amaqembu ayathembisa ebantwini ukuthi aza kwenza lokhu lalokhuyana. Nxa ngingaqala ngeqembu leZANU PF okuningi lithembisa khona lokhuyana elalikuthembise ngo-2018, elalikuthembise ngo-2013, ngo-2008, okunye njalo yilokho elalikuthembise ngo-1980 okulokhe kungenzekanga. Okunengi kwangikhona yilokho lokho ababekuthembise ngo 1985 1990 1995 lokho bekuthembisa ukuthi baza kwenzela abantu lokho bengakugcwalisanga izinto ezinjengemisebenzi lizwe lokho lingelamisebenzi kakula industry kula zemnotho abantu bafunda nzima kwakulezi thembiso zokuthi kuzaba lemfundo yamahala lokho ingekho lezinto nje ezihlukahlukeneyo ukuthi omama baza kwelatshwa mahala ezibhedlela bayebeletha mahala abantwana belatshwe mahala lokho kubhadalwa lokho kuthenjiswa nje kungenziwa kodwa kukhona okutsha njalo abakuthembisayo lokhu lalokhiyana kodwa kulutshwane kulalokho abakuthembisa kwangenzeke iqembu le-CCC lalo siyalibona liyakhankasa njalo lanxa livinjelwa liyavinjelwa kakhulu kodwa isethembiso salo sigxile kakhulu kunguquko eliza yiletha leli qembu uma lingathatha uhulumende ukuthi lizadiliza konke okubi okwenziwe yiZANU-PF kusuka ngo-1980 yikho lapho eliqine khona kakhulu ithembisa imisebenzi ithembisa utshintsho ezomnotho ezisebenzayo ukuphela kwamalayini emabhenki lezinto ezinjalo
iningi labantu lithi liyavota lo nyaka luhlanganisela lentsha kukhetho lukamhlaka 23 ngcwabakazi 2023 yimali yesido 7 ngapha egweru igama lami ezetshisa sba
yeah.